thina njenge-athuzisiza thanda ukuhalalisela abafundi abayenze kahle ku-olevu zabo. Kodwa-ke okunye engizaqala ukuthi ngiqale ngakho ukuthi thina lokhu kwabhalwa i-olevu kwaphuma imbiko yokulikha kwamaphepha sabamgceke. Lanxa i-examination sibhaliwe sasicele ukuthi izimseki yenze i-rewrite yama-examination sikhangele inani labantwana ababotshwayo bese siphinda sikhangela ukuthi ababotshwayo labana ngababanjwayo abangabanjwanga-ke abayenelisa ukufinyelela imibuzo lanxa babekwazi ukuthi imibuzo ye-examination kumbe minjani kodwa-ke sasikubeke emgceke.
Iziphathamandla ezemfundo zithi kungathi kulobubelo nxa siqathanisa impumela ka-2022 leka-2021. Lithini ngakho lina njengababalisi kakhulu nxa sikhangela abantwana abasezikolo ezisemaphandleni?
Empeleni akulanto enhle nxa ama-results engaphansi kwekota yabantwana ababhalileyo kumbe emakhulu kancane kule kota. Kodwa-ke looking at i-situation esilayo elizweni lethu nxa sikhangela imfundo khangela bona abasebenzayo bona ababafundisayo bese sikhangela labantwana abafundayo, ungabuyela emuva ukhangele abantwana bona ababhalelo nyaka bale minyaka emibili kusiya kwemithathu bengafundi kahle. Sasikhulumile-ke thina futhi ukuthi ama-exams asebuye masinyane, kungani abantwana bengani ngezwanga ithuba lokuthi ba-recover isikhathi esalahleka ngesikhathi se-COVID. Okunye sifuna ukuthi sikukhangele ebantwaneni bethu abe-Cambridge, sizathola ukuthi yizikolo ezilezinto zonke, yizikolo ezilababalisi abasuthayo, yizikolo ezifinyelele kalula ebantwaneni. Nxa sesiqathanisa labezimseki, izimseki ibhalwa iZimbabwe yonke, izikolo eziningi zisemakhaya, ezabantwana abahamba imango emide, ezabantwana okwathi ngesikhathi se-COVID baswela ukufunda ebulenjini phecelezi online learning, online teaching. Ngezabantwana abathi bengafika ezikolo bathole kungela ngwalo ezeneleyo. Ngezabantwana abalababalisi abakhononayo ngeholo labo. Kumanje ababalisi abaningi bayathiya izikolo zikahulumeni besiya kuma-private schools zona lawa abhalwa i-Cambridge. Abanye bethiya sibili besiya ngaphandle kwamazwe besiya yenza imisebenzi eyehlukeneyo, abale nhlanhla besiya kuba ngababalisi. Khonokuyana kulombandela omkhulu kumpumela yama-results kungoba umntwana nxa ebuye esikolo khangelele ukuthi athole imfundo elohlonzi. Kodwa-ke kathesi eZimbabwe ezikolo zonke ikakhulu ezemaphandleni imfundo elohlonzi kayikho ngezizathu esengizibalile phezulu. Ngokunjalo impumela ye-olevu leyi ayikho nhle, ayikho nhle ukuthi singaziqheni ukuthi ingcono kuleka-2021. Akulakungcono umuntu nxa eme phambi kwakho ngozwane, lime ndawonye lime endaweni efananayo. Nxa lime emlilweni wena usekhozeni phakathi, omunye ukhiphe uzwane kuphela ngaphandle komlilo lonke liyatsha.